Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingalithola njani izilukandaba olamukelayo emsakazweni weStudio 7 ngolesihlanu mhlaka 6 Mbimbitho 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sikhulume nje mhlela kwafaka imessage ukuthi abantu abazabuya bevela kwamanye amazwe kumele ba-checke ama-borders lapha kwama-airport, ba-checke salani babone ukuthi abantu abakho yini abalayo yini i-coronavirus leti.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abanye bephethe ongaphansi ngamazwi akhe ukuthi kumele abantu bazihlanze kunye lemizi yabo, esithi abazatholakala belamahu bazabotshwa.
Lapho esiphuma khona thina siphuma vela sekhezi kwesigangatha. Sibe sesisabela umusic wethu sithi South Africa endaweni yasePretoria.
Abakumsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe bathi sebelenhlelo ezithile zokucebisa lokwazisa izethekeleli ngegcikwane le-coronavirus ukwenzela ukuthi lingamemetheki elizweni. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silothabani moyo ehamba leqembu lakhe letatani Baloyi Express. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abanye bephethe ongaphansi ngamazwi akhe awukuthi kumele abantu bazihlanze kunye lemizi yabo, esithi abazatholakala belamahu bazabotshwa. Umnangagwa bekhuluma esempandawana esigabeni semaphandleni eGudu emcimbini wokuhlanza ilizwe phansi kohlelo olwenziwa ekuqaleni kwenyanga sikhathi sonke. Abanye bathi amazwi la abe ngokuhaba nje kuphela, kodwa abanye bathi angaba iqinisile ngoba emkhosini ofanayo kunyanga ezimbalwa ezisanda kwedlula umnankagwa watshela uZulu eqinisile, esithi nxa engasanelisi ukuthenga inyama ngoba isidula kuzamele azidlele imbhida lamagwili. Umnankagwa ukhuthaze amakhansili ukuthi abe lenhlelo zokuhlanza izigaba. Kolunye udaba olufanayo, umkhokheli webandla le-MDC Mnumzana Nelson Chamisa wehlulekile kuyafika emzini we-Epworth kuhlelo lokuhlanza ilizwe lokuhlanyela izihlahla olwenziwa yileli bandla ekuqaleni kwenyanga sikhathi sonke. Kubikwa bekugcwele amapholisa ahlomileyo anqabele uChamisa ukuthi afeze uhlelo lwebandla lakhe. Lanxa uChamisa ehlulekile kuyafinyelela indawo lapho kade kumele kuhlanyelwe izihlahla, kubikwa enye inkokheli yebandla lakhe labasekeli bakhe benelisile ukuyahlanyela izihlahla. Sixoxele sikhulumeli sikaChamisa Mnumzana Nkululeko Sibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Wala sebefike ndawo lapho sathola ukuthi bezagcwala amapholisa njenganjalo athi wona afuna ukuthi kwenziwe abakuthandayo, kodwa ngodaba lokuthi bekungalungiselwanga ukuthi sikube lokuphikisana sidadayo kwanamhlanje ngono abantu bake abanye besebenzisa umsebenzi dawuna lowo msebenzi kade siwenzile usiwelele. Sizabuya siphindele futhi njalo siyazi ukuthi awula okwenziwa ngamapholisa okwenza ukuthi sibuyele emuva ngezinhlelo zethu.
Kahle kahle bathi sizatho bani ukuthi kungenziwa kade lifuna ukukwenza?
Bathi bona bazama ukuthi njengoba uPresident Chamisa elabalandeli abaningi abalandeli bakhe bajoyine kumnankagwa bazama ukudinga lomnankagwa i-support ngokuthi bathi hayi hambani liyesebenza lomnankagwa.
Lona uhlelo lo lukade lusenzakala lamhlanje oloku hlanyela izihlahla lokugezisa indawo, luhlelo oluzahlala lusenziwa inyanga zonke na?
Ye, asohlelo olumayo kwaphela. Sikhangele ukuthi udaba lwe-environment ludaba oluqakathe kakhulu lokuthi silungise umumo welizwe njalo ukugezela kwezindawo kuluhlelo oluhle kakhulu oluvele lwasungulwa ngu-President Chamisa.
Ube le njongo na yokubana uzakhuluma ngodaba lwe-coronavirus umongameli?
umongameli ubengazange alungisene nalokho ngoba useke wakhuluma ngaphambilini ngodaba le-corona wanika i-statement sikhangelela ukuthi nxa kungalandeliselwa izixwayiso zakhe kungaba le mpumela enhle kakhulu njalo elizwe lingazilungiselela ukuthi nxa kungaba lohlupho le-corona sithole ukusiza uzulu.
Hello-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Abakumsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe bathi sebelenhlelo ezithile zokucebisa lokwazisa izethekeleli ngegcikwane le-coronavirus ukwenzela ukuthi lingamemetheki elizweni. Abakulumsebenzi bahlangane lomphathintambo kahulumende obona ngezempilakahle umnumzana uBhadaha Moyo kanye labogatsha lezokwethekelelwa kwelizwe becubungula indlela zokwenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane. Abomanyano wamazwe omhlaba kuhlangothi lwezempilakahle lwe-World Health Organization labo kade bekhona kanye labenhlanganiso ze-Tourism Business Council of Zimbabwe lohlangothi lwe-Zimbabwe Tourism Authority. Iziphathamandla zekhansili ye-Victoria Falls zitshele i-Studio 7 ukuthi udaba lolu luyacutshungulwa lugatsha lwezempilakahle kamanisipala kanye lamakhansila. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Lawrence Ndiweni osomabhizimusi olenkampani yezethekeleli e-Victoria Falls.
Kube la makhansili esenza amaningi kakhulu because of this thing, because we are expecting a lot of visitors. Lakithi kumawethu ama-clients lathi kube la ma-cancellations akusela abantu ababuyayo because of this thing. Ngathi ngi-retire ekhansilini nje, then I opened my own company ye-tourism. I'm one of the tour operators in Victoria Falls.
Sizwa ukuthi uhulumende ube lomhlangano labo somabhizimusi bona abamankampani wona la.
Ukuhlela mhlawumbe njengoba kuyinto engangiyisesentsha kwengxenye khona bevuya ukuthi bazositshela ngakho, but in the meantime engabezeke ngasi-addresse sibekhulume nje kuphela bafaka i-message ukuthi abantu abazavuya bevela kwamanye amazwe kumele ba-check-we kuma-borders lapha la kuma-airport, ba-check-we thoroughly babone ukuthi abantu laba abakho yini abanayo yini i-coronavirus le.
Ungathi baningi kakhulu yini abathe abasabuyi?
Kweyami company kube la ma-cancellations afika almost 10 or so. Singazikile ama-big company but ngelabo baqala kuthuthi kube a lot of cancellations. Adele group of 50 ajongele ibuye isiyakhansela ayisabuyi ngenxa khonokho. Sebathi hayi because of this coronavirus sebekhanselelile, postpone yajeni bazasitela in the later date. Sembe abantu abavela ngaphetsheya because yibo vele esitila labo kakhulu. Abantu abavela ama-Americans, Australians, ngathi all over the world amakhiwa abuya.
Abevele lokhu ebuya?
Ade bevele bebuya mpela.
Lanxa kungelamagesi lamanzi kwesinye isikhathi?
Ya, udubo lwamagesi yilo ade lusafektha kakhulu, but hayi. Most of the companies, the Islamic generators, also for internet and the moment it gets to a punch, we generator from the river and to the our purification plant where we have lots of pumps that are pumping water to the our reservoirs.
Hello-ke ngumnumzana Lawrence Ndiweni olenkampani yezethekeleli edolobheni le-Victoria Falls ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekhonale e-Follows.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abesifazane balungiselela ukunanza usuku lwabo olu International Women's Day ngesikhathi abalwela ilungelo likaZulu. Amalunga edalela eParliamente lamakhansela bekhuthaza omama lamantombazana ukuba bazi amalungelo abo ukuze bafinyelele amathuba amanengi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Usuku lwalonyaka lulesihloko esethulwe inhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations esithi I am Generation Equality, Realizing Women's Rights. Abesifazana bakhangelele ukuba bafinyelele amathuba atholwa ngabesilisa kukho konke kungakhathalekile ukuba yisiphi isigaba. Ukuze kufezeke lokhu, abathakazelela ezombusazwe labamele abesifazane bathi kumele omama bafundisane ngamalungelo abo. Unkosikazi Barbara Tanyanyiwa, isikhulumeli sabomama kumanyano we-MDC Alliance, uthi amalungelo abesifazane akhona ngalotshiweyo, ngakho ke kufanele bafundiswe ngamalungelo la.
Indikimba esihamba ngayo akhuluma ngokuthi mina kumele ngibe sengikhuluma nge-equality. Ngibona ukuthi amalungelo abomama ayanakekelwa. Iyakhuthaza ukuthi wonke umuntu kumele azizwe lingana kungelwa kubandlululwa ukuthi wena ungumama. Singakhangela ngaphambilini omama babengavunyelwa ukusebenza, babengavunyelwa ukuvota, yonke into wakuthiwa ngekababa. Khathesi amalungelo abomama singathi sesilawo, kodwa ikakhulu emaphepheni kuma constitutions osekusele ukuthi mzamo bani ethathwa nguhulumende ukuthi amathuba alinganiswe omama labo baba balingane.
Ukhansela wakobulawayo unkosikazi Sikhululekile Moyo ukhuthaza omama ukuthi basukumele phezulu ukuze bathole izikhundla njalo balingane labo baba ekufinyeleleni amathuba.
Ilanga lethu liqakathekileyo ngoba siyabe siselebreta ukuqakatheka kukamama, njalo siqakathekisa ku-gender equality ukuthi omama abaningi sebanelisile ukuthi bakhuphuke babe sezikhundleni. Omama izikhathi eziningi babengaqakathekiswa kwakungelanto abazenzayo ezibonakalayo, kodwa khathesi ngalezi nsuku sikhangelele ukuthi omama bayathuthuka njalo omama bayakhokhela indawo eziningi.
Unkosikazi Sichelesile Mahlangu, olilunga ledale lePhalamende, uthi kumele omama babambane ukuze bangene ezikhundleni eziphezulu.
Thina sodwa lathi omama siyithe esizinyathezelelayo, esinyathele omunye umama. Lokuhlala sixabana singomama, asifuni ukubona omunye umama ephumelele. Khathe sikunje edale lePhalamende, omama esingathi balama constituency balutshwane kakhulu ukudlula obaba. I think okuqakatheke kakhulu thina njengabomama yikuthi silwe lathi singene kumaposition onalawo akulabo baba. Njengoba sithi sifuna 50-50, ngongcono be yi-50-50 nje ePhalamende singu-210. Singathi omama maybe abayi-105 labo baba babeyi-105. Sesingakwanisa lathi ukuthi singomama sibe ne-voice ethu ukuthi lathi kwesinye isikhathi kwelinye ilanga sivuke iparlamenti ibuswa ngomama kuphela.
Okwamanje idale lePhalamende lilabesifazane abafika amashumi amane lanhlanu i-45, labangamashumi ayisithupha abalezihlalo zabomama ezingancintiswayo eze-proportional representation, kuthi abesilisa balikhulu lengxenye i-152. Baningi abantu abafisa ukuthi luqakathekiswe kakhulu usuku lwe-International Women's Day. Omunye wabalombono lo ngunkosikazi Melissa Nomakhosi Ndlovu, omele inhlanganiso ebizwa ngokuthi yemthonjeni Women's Forum.
Kuqakathekile ukuthi njengoZulu kumbe njengeZimbabwe lo mhlaba jikelele nje silifake libe lilanga elimqoka eliqakathekileyo, ingxele ingaba yiholiday, ukuthi njengabomama sikhuthazane, qinisane ukuthi singaqhubekela phambili njani ukuze sithuthukise omama.
Isisekelo sombuso welizwe leZimbabwe sikubeka sobala kusiqa sokungamashumi amahlanu lesithupha ukuba abesifazane labesilisa banamalungelo afanayo kwezombangazwe, ezomnotho, ezamasiko kanye lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Lokhu sikudaba olufanayo amantombazana labesifazane elizweni bathi lokhu bebhekane lenhlupho eziningi. Sokwedlule iminyaka engamashumi amabili lanhlanu kube lomhlangano omkhulu oweBeijing wokukhuthaza ukuqiniswa kokulondolozwa kwamalungelo abo emhlabeni jikelele. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Iningi labesifazana likhala ngokuthi lokhu besengozini yokuthelelwa imikhuhlane yamacansini egoqela ingulamakhwa leminye okubangelwa yikungamanga kuhle komnotho kwelizwe eZimbabwe. Abenhlanganiswe eGatshe Sisterhood emela amantombazana labesifazana abahlukumezekileyo bathi ngemva kweminyaka eminingi kangaka kwenziwe umhlangano weBeijing lokho esephulwa amalungelo abo. Unkosazana Debra Mwase walinhlanganiso uthi abazimiselanga ukumelela iminyaka elikhulu njalo engakalungisiswa lawo malungelo.
There are still a lot of challenges that women face, particularly around their health. The major issue that they have is around sexual and reproductive health and rights.
Inkinga ikuhlukuluzwa kwamantombazana labesifazana kwezamacansini bephazamiselwe amalungelo abo ezempila kahle babambe izisu lemikhuhlane ehlukileyo kwehlise phansi impila kahle yabo kusiya phambili.
Unkosikazi sibona okuhle buhlungu wehlanganise hashtag whispers ukuthi inhlolisiso abasanda kuyenza iveza obala ukuthi amantombazana lokhe ethelelwa lula imikhuhlane yemacansini.
Abaningi yona lawa ama-STIs. And then for amanye most of them, because abama STIs ngakhangela endaweni ezinjenge Gwanda lapho kulabo makorokoza khona abantwana bayahlukuluza ukuthi ekwanisa ukuyatesta thola ukuthi kungabe kulegcikwana litholile kusuka kube nzima ebesephila enjalo ngokuhlukuluzwa lokhyana ebesecine sedevelopa imikhuhlane yama STIs amaningi.
Okuchebisa lolu dubo uthi yikusela okusuka kwenza ukuthi abasakhulayo bethiye isikolo abafana besiya korokoza amantombazana ebanjwa ngamandla okuthengisa umzimba wabo.
Yeah, like i-area engengayikhulume eGwanda ngikhuluma ngayo ngoba asilanyanga sivela khona. Sithola abantwana besithi abasakwamisa ukuya esikolo bengaba ngama-dropouts abaningi sebesiyaphekela omakorokoza kumbe abaningi sebesiyazithengisa imizimba yabo kubo makorokoza. So ukudropa kwabo esikolo kusuka kungezelele ama cases ona la ama abuses ayenzakalayo kuma communities.
Ingcitshi kwezemfundo zithi inani lamantombazana afinyelela izifundo ezazivekelwe abafana endulo lokhe liphansi kuthi lalelo eselitshiyela isikole endleleni lokhe liqonga kubangelwa ekungamanga kuhle komnotho welizwe. Udokotela Perkins Muzedzi okhokhela ugatsha lwezifundo ze-engineering technology ekolitshini leHarare Institute of Technology uthi sokumele amantombazana athathele phezulu amathuba akhona okwamanje kwezemfundo ukuze ezithuthukise.
It's pleasing to note that the numbers are actually increasing. In terms of our admissions, it has been rising. Now we are almost around 35, 36. And so there is an increase in the uptake in terms of...
Siyajabula ukuthi sebethathela phezulu sibili imfundo yabo. Ngoba kudala babe balutshwana kuma 20, 30, 31% kulezi zifundo. Sikhuluma kanje lonyaka sesiku 35% yezifundi ezingamantombazana okuyinto ejabulisayo ngoba impilo yakulezi insuku isidinga ukuthi labesifazana bangasaleli.
Amantombazana abikwe kusimo sokuthatha ukwedlula abafana ukungena kunkinga yokwehlelwa imikhuhlane yengulamakhwa lokuthelelwa igciwane le-HIV. Njalo bevame ukwehlelwa yinkinga yokwendiswa besasebancane begcine sebehlukuluzwa ezindlini. Ingcitshi zithi lokhe liqonga inani labesifazana abehluleka ukufinyelela imfundo yaphezulu yamayunivesithi lama-polytechnic nxa kulinganiswa lamanye amazwe awezwekazi le-Afrika. Njalo imfundo iyiyo engenelisa ukwehlisa indubo ezibhekana labesifazana kuyiwa phambili. Lo nyaka eleZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba linanza ilanga lokuthuthukiswa kwabesifazana lamantombazana ele-International Women's Day eMutare ngaphansi kwendikimba ethi I am Generation Equality 2020 Realizing Women's Rights. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Lamhlanje kuhlelo lo live talk sikhangela udaba lwezijeziso zenotho ezetheswe ezinye eziphatha amandla zezanu PF ama sanctions. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezivela amanye kwamanye amazwe ngamafitshane, isigaba seMaryland ngesinye sezigaba ezine kwele Melika esilabantu abafunyenwe belegcikwane lecoronavirus. Umongameli Donald Trump usephasise umthetho wokusungulwa kwesikhwama sokulwisana lwalumkhuhlane samadola adlula amabhiliyoni athobaminwembili i-$8.3 billion. Kulinyazo abantu abahlanu phandle kwesigodlo sommeli wele Melika kwele Tunisia lamhlanje ekuseni ngemva kokudubuka kwebhomba ebelithiwe emzimbeni welinye lamalunga eqembu labalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo. Ukusabalala kwegcikwane le-coronavirus emhlabeni jikelele kubikwa sokuphazamisa imisebenzi yamafekitali kwele Nigeria ikakhulu lawo asebenzelana lawe China. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo balwisa ukuba babe sebeqedile ngomvulo ozayo abalungisa inkundla yeBarber Fields kobulawayo besithi mhlawumbe singeneliswa ukubanjwa isikhathi sokuthi iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lama-Warriors lidlalele eZimbabwe emdlalweni walo wekhafu lenqikilana lelakwele Algeria. Okuningi asikuzweni kuJoseph Njanji.
Ukukhuluma lentatheli zindaba ngemva komhlangano oqhubele iziphathamandla zeCouncil yakobulawayo namhla ekuseni, umsekeli kamphathi ntambo ogatsha lwabatsha ezemidlalo lokuzilibazisa uTino Machakaire uthe uyasithiseka ngendlela okuqhutshwa ngayo umsebenzi wokulungisisa inkundla yeBarber Fields.
Ngokubona kwami umsebenzi uqhubekela phambili kuhle, njalo sikhangelele ukuba kuza sifika usuku lwethoba muno munye umsebenzi sizabe sesiwufezile njengokusho kwalaba abaphezulu. Nxa singakwanelisa lokho, labo abazahlola inkundla bazathola konke sekusesimeni esihle.
Umsebenzi wokulungisa inkundla ezibalisa eBarber Fields kanye le-National Sports Stadium uqhutshwa ngoba inhlanganiso ye-Confederation of African Football itheka zilungelanga ukudlalelwa kuzo nxa iqembu lesizwe lidlala lamaqembu akwamanye amazwe. Inkundla yeBarber Fields yona ithathelwe ilungelo lokuba kudlalelwe kuyo imidlalo le ensukwini ezedluleyo ngemva kokuba iCouncil yedolobha lakobulawayo okuyiwo abanikazi ingalungisanga lokho bekuthiwe inhlanganiso ye-CAF kumele kulungisiswe. Lezi zinto ngezigoqela isimo senkundla ngokwaso ngoba kuthiwa utshani kumele kube luhlaza yonke indawo, ikanti lamasango kumele kube ngamasango akhupheka lula njalo engawe aluminium. Kumele kungezelelwe njalo izambuzi emakamelweni okugqokela khona abadlali, kuphinde kufakwe lamatafula umuntu alala khona nxa bemcovacova i-massage table. Okunye njalo kuthiwa kumele kube kubhalwe kukhanya kuhle izaziso ezincedisa ukuba abantu bebekwazi ukuba baqonde ngaphi. Nxa ukulungiswa kwenkundla yeBarber Fields kungaphela ngomvulo, abenhlanganiso elawula umdlalo wenguqu kweleZimbabwe abeZimbabwe Football Association bazathumela imifanekiso yalokho osekwenzakele kwinhlanganiso yeCAF ngolwesibili. Ngemva kwalokho kukhangelelwe ukuba inhlanganiso yeCAF ithumele abantu abazohlola inkundla ukuthi ingapasiswa ukuba isilungile ukuthi iqembu lama-Warriors lizabe selizadlalela kuyo lele Algeria mhla zingamashumi amabili lathoba munye kuyona le inyanga. Nxa limizamo ingehlula kuyabe sekumele umdlalo lowo uqhutshelwe ngaphandle kwelizwe. Ngolunye udaba lumayelana nomdlalo wenguqu, iqembu le-Highlanders lizadibana lele Chapungu ngensonto emdlalweni wokuzwana amandla phambilini kokuqala kwesizini yalonyaka. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo, nguJoseph Njanji.
Dicky Waza Friday, my darling.
Waza Friday, my darling. Kutsho ukuthi namhlanje kuhlelo lwethu Waza Friday silo tabane moyo ehamba leqembu lakhe letatani baloyi Express bephethe idlalade labo lesibili. Okunenga sikuzweni kuNtungameli Nkomo weStudio 7 elandisa.
Y Iqembu letatani baloyi liqale ukuhlabela ngo-2018 lase lethula idlalade lalo lakuqala elithi Impendulo. Selikwenzile njalo ngaleli elilesihloko esithi Uzinuke amakhwapha. Nangu umkhokheli waleli qembu uThabani Moyo echasisa ngemvelaphi yabo.
Lapho esiphuma khona thina siphuma vela sekhezi kwesigangatha. Sise sisebela umusic wethu sithi South Africa endaweni yasePretoria.
Idlalade leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi usugcotshwe ngobubende, Cyclone Idayi, Ontando Kayiphikiswa kanye lethi Nkosi Yami.
Sikhuluma ngani Dlamini madoda? Cheche!
Litholakala ngapi idlalade mnumzane?
Abafuna ukuthenga umculo wethu bawuthola kithi, bengakwazi basithinte kule nombolo ethi 0789505568.
Likhumbule balaleli ukuthi lezo nombolo ngeza kwele South Africa, ngakho lifake ikhodi yakulelo lizwe. Abalandeli ungabatshiyela wapi amazwi?
Engingathanda ukubatshiyela khona njengamanje ukuthi sisayibambile ikakhulu uma nabo besixhasa, njalo siyababonga ukuxhaso lwabo ngazo zonke izikhathi.
Uphuma ke enkundleni uThabani Moyo leqembu lakhe letatani baloyi express ngale.
Ikulekela abazondani yokuthi baphenduke bona beshiyo umhlaba.
Siyabonga ntungameli obexoxa ke le tatani baloyi express sebesigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singake sihlukane ke sikhangele inhloko zendaba. Umongameli Emerson Mnangagwa uthiye abanye bephethe ongaphansi ngamazwi akhe wokuthi kumele abantu bazihlanze kunye lemizi yabo, esithi abazatholakala belamahu emzini yabo bazabotshwa. Abakumsebenzi wokwethekelela kwelizwe bathi sebenenhlelo ezithile zokucebisa lokwazisa izethekeleli ngegcikwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, sidibeneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.